ngikhangelele ukuthi ngangena ngikhulumisane lama organizations athile, ngicele ukuthi basidrindele imgodi ukuze kube lezibhorane ezinengi phakathi kwesigaba. Siphinde sicele ukuthi izibhorane zakhona kube yilezo ezilamasola, izindawo ezithile zibe lezingadi, kube lama projects anganceda kakhulu abantu abatsha. Abantu abatsha ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi bakhanya kuyinto ebaphazamisayo kakhulu, kanti lezalukazi lazo ziyaludinga uncedo. Ngithanda nje ukuthi ngibonge kakhulu uCounselor Umzamo onguye obekuli wade bengiyo isesengu-25. Awusebenzi nesibili kakhulu. Nxa sesikhuluma ngedolobho lakoBulawayo, kuyisifiso sami kakhulu ukuthi libuyele ebudaleni balo, njengoba nje lalivele libizwa ngokuthi yi-City of Kings. Lalikihle ukuthi wawuthola kulamaflawuzi, uthole kuyi-green, kuluhlaza indawana yonke lapho ohamba khona, kwakubetha umoya. Kuyisifiso sami ukuthi lami ngingangena ngokuncedisana lamanye ama-councillors wonke abekhona, sibone ukuthi idolobho lakoBulawayo liyabuyela esimeni salo. Kusuka kube nzima uma idolobho lakoBulawayo lingathola ukukhokhelwa ngama-councillors abangayisibo besigaba. Khonokho kuyinto esihlupha kakhulu, esifisa ukuthi ngesihle, hayi kabi, sikulungisise. Indawo ivele ikhokheleka kuhle kumbe ilungiseka kuhle nxa ikhangelwa ngabanikazi babo. Akungabilo umuntu wokuza obuya azokuba ngukhansila kobulawayo, ngoba yikho okusibulalela idolobho lethu. Khathesi lingcolile, liyesabeka, kanti nxa uzasuka uthelisa utkesi lapho suka khona kini uzofuna ubukhansila kobulawayo, abahlali bakhona babe sebenga. Ngingangena ukuba ngukhansila, ngilolwazi oluthile ngilalo ku-Project Planning and Management, kanti futhi ngiyenza i-construction technology, ukulungiswa kwemigwaqo, konke okuthile, kunengi ulwazi endlalo.